Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 18 Ncwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukele emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhansel uzabagcina njani? Liya complain ngoba lina lihlezi endaweni zenu elizibhadalelayo. Likhala nalaba abanye opirate la. Yini elithi protect us from ama-mobile what? Vendors.
Umanispala wakobulawayo useqalisile ukususa abathengisayo ezitaladeni lanxa wayethembise ukuthi akazi kwenza lokhu aze athole indawo ezintsha zokuthengisela.
Ngakho ke namhlanje uminister ulonje i-committee ye-National Fire ekhangele indaba zomlilo. Sathola ukuthi i-committee leyi ikhangele abantu abasuka ku-Ministry of Home Affairs abayibo abakhangele indaba zemthetho. Ngakho ke izetherapists ithola iphakathi khonapha ku-Home Affairs.
Uhulumende kanye labaphatheka kwezokulondolozwa kwezemvelo bavumelana ekuthini kubekwe imithetho ezaphathisa abezomthetho ukuthi banikeze izigwebo ezilukhuni kulabo abatholakala belamacala okutshisa amagusu mahlayana. Umhlangano wenkokheli yomanyano we-SADC uphele lamhlanje kwele Botswana kule nkuthazo yokuthi kumele amazwe la aqinise imizamo yokuthi kuthuthukiswe ezamabhizimusi obekuyiko indikimba yalo umhlangano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanispala wakobulawayo useqalisile ukukhipha abathengisayo ezitaladeni lanxa wayethembise ukuthi akasoze ayenze lokhu aze athole indawo ezintsha zokuthengisela. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Bekugijinyiswana izolo lalamhla ezitaladeni zaleli dolobho, amapholisa kamanispala esithi abathengisa okungekho emthethweni kabasuke bebathathela le mpahla yabo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuthi i-council ithembise ukuthi ayizukubasusa ize ithole indawo ezintsha zokuthengisela. Umeya wedolobho, u-councilor Martin Moyo, uthi bayazama ukunakekela indingeko zabathengisayo, kodwa udubo ukuthi abalemvumo yokuthengisa bayakhonona ngalabo abathengisa yonke indawo bengela malayisensi besithi babathathela ibhizimisi.
I-council yethu is a pro poor council. Labo abangenamali kufanele begcinwe ukhansi. Ukhansi uzabagcina njani? Liya complain ngoba lina lihlezi endaweni zenu elizibhadalelayo. Likhala nalaba abanye opirate la. Yini elithi protect us from ama-mobile what? Vendors.
Othengisayo unkosikazi Rita Ncube uthi i-council ayibaphathi kuhle ngoba inhlanganiso yabo kade ibhalela i-council icela indawo ezintsha zokuthengisela kodwa bengatholi impendulo ezwakalayo.
Izindawo zokusebenzela abantu azuba azitholakali. Siyancenga ukuthi sizithole. Okunye okwakhathesi sibhadala $14 esilesikhalazo sokuthi yehliswe. Sesibhalela nje saphuma amathuthuva endlaleni. Saloba i-petition sincenga ukuthi i-weekend trading ye-tablo yehliswe from $23 to $12. Thina sizawudla ngaphi njengama-vendors.
Omunye njalo othengisayo, unkosikazi Sipho Spanda, uthi akula enye indlela yokuziphilisa, kungakho angaze abotshwe, uzabuyela njalo kusasa, ngoba akula omunye umuthi angawubamba.
Thina besikhangele ukuthi i-council ingasinceda ngokusingezelela izitendi. So ngaze mbotshwe namuhla, nakusasa ngiyavuka ngisiyothengisa futhi, ngisithi maybe namhla ngibotshwe. But kuba buhlungu, kusebenzisa kuma-conditions abuhlungu kakhulu.
Ikhansili kanye labahlela ukuma kwedolobho baqhubeka bekuthazwa ukuthi bajiye ukudinga ubuhle bedolobho kuphela bevalela phandle labo abadinga ukuthengisa baziselele kungathiwa bayangcolisa njalo benza izethekeli zingathakazeleli indawo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Sibanda.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Gift Banda selandule amacala okungethembeki awetheswa inhlanganiso ye-Affirmative Action Group, i-AAG. Inhlanganiso le icele idalele High Court izolo ukuthi libambe ngamandla umphathi ntambo obona ngendaba zezabelo uMnumzana Sevia Kasukuwere ukuthi emise uBanda umsebenzi. I-AAG ithi uBanda wanikeza abantu izitanda engalandelanga imithetho kamanispala. Imethesa njalo umlando wokudinga ukufumbathiswa kanye lokuthenga izitanda ngemali ephansi kakhulu esebenzisa isikhundla sakhe. Kodwa uMnumzana Banda uyakulandula konke lokhu esithi i-AAG isetshenziswa izitha zakhe ukumngcolisa.
Kuyamangalisa ngoba abaqali abantu be-AAG lokhu bengathi bagisana lami, baqhethanisana lami, kwathi okusokukhona khathesi sokusobala ukuthi ngabantu abale agenda enganani lokwenzakala kumunicipala. Ngoba nanku kambe sebekhuluma ngoBanda engumuntu oyedwa. Ngoba uma ungathi uyakukhangelisisa ngingubanda ngingedwa isine ngibambe inhlanganiso yasekhanselini.
Balilwiselani kahle kahle baba Banda, liyatsho ukuthi bayalilwisa?
Ma ungathi uyakukhangela izizathu abazifaka phambili ukuthi yizo izizathu abakhuluma ngazo, uyazinanzelela ukuthi yizizathu ama-councillors angala nilakho ngoba bengekho kuyena leyo department yokwenza amathenda. So ma bebuya bekhuluma ngomuntu oyedwa, into emangalisayo ukuthi umuntu oyedwa isuye umuntu owenza i-council yonke. And kuhambelana nokuthi ma bebuya bekhuluma ngokuthi u-councillor uBanda uthenge indawo ngenani eliphansi, into abangayinanzeleliyo ukuthi yena kuyabe kulo city value onguye ovalua umhlaba ukuthi uthengiswa ngemali. Bese bekuthatha bekwembesa mina, ukanti mina isine engifaka ama-price omhlaba kakhanzini.
Ngamanye amazwi obaba uBanda yakulandula kakaze enze imisebenzi yokungethembeki izandla zakhe zihlanzekile.
Ngingakusho kanenginenge ukuthi izandla zami zihlanzekile ngoba ma usithi uyakhangela lapha abachaya khona abantu be-AAG uyabona nje ukuthi yinzondo nje kuphela. Ngoba bathatha sebenginikeza bengembesa izinto ezayenzakala eminyakana emihlanu eyadlulayo mina ngingekho ekhansilini. Kuyakutshengisa nje khona lokho khona kodwa ukuthi yena into i-agenda abangathi bayihambisa phambili, athi i-agenda abakhuluma ngayo kukhona okunye abakuhambisa phambili okungafanelanga nani nakhona lokho abakhuluma ngayo.
Lo-ke ngumnumzana Gift Banda, umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Uhulumende kanye labaphatheka kwezokulondolozwa kwezemvelo bavumelana ekuthini kubekwe imithetho ezaphathisa abezomthetho ukuba banikeze izigwebo ezilukhuni kulabo abatholakala belamacala okutshisa amagusu mahlayana ngendlela yokwehlisa lolu dubo lokulumathisa umlilo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umphathintambo wezokulondolozwa kwezemvelo amanzi lezokuguquka komkhathi unkosikazi Opam Jinguri uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba kuvezwa ikomidi eza kuqhuba imikhankaso yokufundisa uzulu ngokuqakatheka kokwenqabela kokulumathisa umlilo mahlayana ilizwe selingene kusikhathi lapho imililo eyandise ukuqhamuka kakhulu. Emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini kankosikazi Mchinguri eHarare wangenwa zinkokheli ezivele kunhlangothi ezehlukeneyo kwezokulondolozwa kwemvelo. Uthi sekuvele obala ukuba ukuvikela umlilo akuqakathekiswa njengoba abachisa igusu benikezwa izigwebo ezingatsho lutho wona amahlathi eqhubeka echabalala. Osaphethe isikhundla sikamsekeli womqondisi kulolu gatsha lwezokulondolozwa kwemvelo, unkosikazi Veronica Gundu Jakarasi, uthi bayaluqakathekisa udaba lokulondolozwa kokwanda kwemililo.
Uthola ukuthi indaba zemililo ziyandile ngalesi sikhathi. Ngakho ke namuhla u-Honorable Minister ubekhangele ukuthi singavikela kanjani indaba zemililo, sibone ukuthi siyayehlisa. Ngakho ke namhlanje uMinister ulonje i-committee ye-National Fire.
UJakarasi uthi abogatsha lwakhe bekhangelele ukuguqulwa kwemithetho bagwetshwe ngokufaneleyo abatholakala belamacala okutshabalalisa amagusu lempahla, kuphathise kuthini uZulu ayiqakathekise laye imvelo.
Sikhangelele ukuthi imithetho iguqulwe abantu bazi ukunakekela imvelo lokuqakatheka kwemvelo, ngoba ngalesi sikhathi namhlanje abantu abakwazi ukuthi imvelo iqakatheke kanganani. Asikafaki intengo eqondene lemvelo.
Kubikwa inani eledlula isigidi sama-hectares, 1 million hectares, samahlathi lamagusu echabalala ngomnyaka, okubangela ukulahlekelwa ngamadlelo amagusu lapho kulinywa khona izihlahla, izifuyo, impahla kanye lemiphefumulo yabantu. Amachumi ayisikhombisa lambili abantu belahlekelwe yimiphefumulo kuminyaka emihlanu edluleyo, kuthi impahla ebiza izigidi zamadola ichabalaliswe ngumlilo. Kungakho uhulumende ethi kungumlando wakhe wonke umuntu ukuba aphatheke kule mikhankaso yokulondolozwa kwamahlathi lempahla. Inkokheli zomdabu ziyakhuthazwa lazo ukuba ziphatheke ngokugcweleyo kulo msebenzi, kusetshenziswa lezo ndlela zendulo ebesetshenziswa ngokhokho ukulondoloza amagusu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umhlangano wenkokheli yomanyano weSADC uphele lamhlanje kwele Botswana kule nkuthazo yokuthi kumele amazwe la aqinise imizamo yokuthi kuthuthukiswe ezamabhizimusi obekuyiyo indikimba yalomhlangano. Umongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Seretse Khama nguye osengumgcini sihlalo walinhlanganiso ngemva kokuqutshelwa intambo ngumongameli Robert Mugabe. Isisekelo sombuso weSADC sithi ubukhokheli benhlanganiso le kumele buchelwane. Lanxa phansi kwesekelo sombuso walinhlanganiso eleLesotho yilo kade kumele lithathe ubukhokheli bedale lezomvikela kumbe iorgan on politics and defense, lelo lizwe kalisaphiwanga ngoba liphakathi kodubo lwezombusazwe, kodwa kuphiwe lesi sikhundla eleMozambique. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Mlamuli Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esikhathini esiningi abakhokheli abakhangelekanga kakhulu ukuthi benze into ehlukene okwedlula abanye. Ngamanye amagama isikhundla lesi masimo uthiwa siseremonia, akusikho lokho umuntu ungasithatha suzatshintsha lokhu kuyenzela lokhwana ube le mbono ethile. Balutshwana abakhokheli abakhokhela iSADC, ukukhokhela kwabo kwaba kwakhanya kuzagoqela abantu abanjengabo Thabo Mbeki lawo Mandela, kodwa iningi leli liyakhokhela nje kudlule kungalalutho oluke lwabonakala okungabe lolutho olutheni olwenza ukukhokhela kwabo kunanzele nxa sebetshiye isikhundla.
Siyabona ukubana kathesi inhlanganiso le isizakhokhelwa ngumnumzana Khama owele Botswana oseke wakhuluma phambilini ukubana kathakazeleli indlela ebuswa ngayo iZimbabwe. Ubona ngani kungaba lo mehluko na?
Imbono kaKhama ngendlela izinto eziphethwe ngaZimbabwe isaziwa, ongangokuthi ukuthatha kwakhe ukuba ngumntu kugcina isihlalo esadeke akukhangelelekanga ukuthi kungatshintsha indlela isadeke ebona ngayo iZimbabwe. Sizakhumbula ukuthi kusadakhi amazwi akhuluma kuzwakale agoqela iSouth Africa. Ngakho nxa umongameli umnomzana uZuma eloke ngupresident weSouth Africa le-ANC loku yipresident weSouth Africa, asibone ukuthi kungaba lo mehluko otheni ngendlela iSADC edila ngayo le ndaba yeZimbabwe. Sizakhumbula njalo ukuthi lanxa nje umongameli Mgabe engasenguthe uloke sakhona kwamanye amakomiti akhona, engicabanga lanxa ngelaqiniso loku kubo Troika ukuthi uloke sasekhona kuma-behind the scenes, asikho ukuthi akasekho. Okungangokuthi ilizwi leBotswana alikaze liqine kangako embusweni weSADC. Isifiso sikhona sokuthi iBotswana ibonakale ilida ikhuluma lokhu lalokhu, kodwa kungathi ayila way.
Lo ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma ecingweni leStudio 7 laseJohannesburg kwele South Africa. Kuhlelo lweStudio 7 Live Talk, kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, lamhlanje sihlaziya impilo yabatsha abadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza a Voice of America ise Washington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lwezemisakazo olwe Broadcasting Board of Governors lukahulumende welemelika oluqondisa inhlelo zeVoice of America solukhethe umnumzana John Lansing ukuba umqondisi walolu hlangothi. ULansing ukhethwa uke waba ngumkhokheli wemisakazo yeScripps Networks ethula izindaba lenhlelo zemisakazo ebulenjini esetshenziswa yiBBG. Uhulumende weSouth Sudan uthi ufuna ukuphiwa isikhathi esingamaviki amabili ukukhangelisisa iziqondiso ezesivumelwano sokukhumisana umlotha phakathi kwakhe labahlamuki abamlwisayo esale ukusayina kukamongameli Salva Kiir. Abasakhulayo beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi bakhathazekile kakhulu ngomumo oselizweni osuchiye izigidi lezigidi zabantu zingela misebenzi, kanti lela kusasa leZimbabwe lalo lilibuvili bana. Abaningi basuke elizweni bebalekela ukubhidlika komnotho njalo basemazweni achiyene yagoqela eleBhilitane, eleMelika, Australia, South Africa lamanye anjalo. UNkosazana Kimberley Bebe uqhuba izifundo eziphathelane lokudlelana phakathi kwamazwe International Relations ekolitshini leCoventry University eUnited Kingdom. Asizweni ingxoxo ayenze lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngabuya lapha ngilande imfundo yenza i-masters yami u-master degree international relations le international security. Ngikhangelele ukuthi ngiyaqeda ukwenza i-masters yami ngidinge umsebenzi wonalo omayelana lalokhu engifundela khona. Kodwa ngikukhangelele kakhulu, angikhangelelanga vele ukudinga umsebenzi eZimbabwe ngoba ngiyakwazi ukuthi umsebenzi ayikho eZimbabwe. Ngikhangelele ukudinga umsebenzi lami emazweni wonalawa engikiwo, lakuma-European countries, lakumazwe wonalawa aduzela lapho engifunda khona.
Akusiqathanisele impilo khona ngapho e-UK kudiaspora le mpilo yeZimbabwe nje, umahluko uwubonayo?
Umahluko ophakathi weZimbabwe langapha kudiaspora UK umkhulu kakhulu. Ngathi ngiqala ukubuya lapha ngivele ekhaya, ngibuye lapha last year ngiyuzolungisa indawo zokufunda, lezinto zakhona zonke zokufunda. Ngamangala kakhulu, mbona ukuthi abantu kakhulu ngapha bakhululekile njalo balamathuba ukufunda alula ukwedlula kithi amayouth asekhaya. Thina amayouth ekhaya abazali bethu basebenza gadalala ukuze basibhatalele okuthiwa i-school fees, ngisho kanye le-school fees sokuthi siyifunda imfundo le ephezulu eyaziwa njengama-degree lama-masters. Kodwa ngapha abantwana bangapha bafunda bekhululekile ngoba uhulumende wabo uyabanika okuthiwa ngama-bursary kumbe ama-loan ukuthi buye esikolo. Njalo bafunda bengatshaya luvalo bengacabangi lutho ngoba babekwazi ukuthi uhulumende wabo beqeda ukufunda uzame kashu ukuthi bethole imisebenzi.
Itshintsho bani ongathanda ukubona lusiba khona ukuze lawe njengosakhulayo ovele eZimbabwe uzwe ulesifiso sokubuyela ekhaya?
Ukutshintsha okukhulu engifuna ukubona eZimbabwe ngumkhonomi, ngoba umkhonomi yiwo oyenza ukuthi abantu behlale elizweni kumbe besuke elizweni. Umkhonomi futhi ngoyokwenza ukuthi abantu bengabi lendlala lapha abahlala khona.
Abasakhulayo abaseZimbabwe bona labo abanye abaku-diaspora ungabatshiyela wapha amazwi?
Ngingabatshiyela amazwi ukuthi ahlukene lethemba, ahlukene lesifiso sokuthi siye esikolo sifunde, njalo sikhangelele nokuthi yithi abasakhulayo esilomlando omkhulu ukuze silungise iZimbabwe.
Lo ke ngunkosazana Kimberley Bebe osakhulayo eZimbabwe eqhuba izifundo zokudlelana phakathi kwamazwe International Relations eCoventry University kweleBhilitane. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kweleBhilitane. Konakala kwezomnotho elizwe sekufike kusimo esibi osekubangele ukuthi ingcwethi kwezomnotho zithi sekudingakala ukubamba umhlangano omkhulu wenxa zonke zelizwe kungakhathalekile amabandla lenhlanganiso. Kuhlaziywe lolu daba kudingwe indlela yokuhlenga ilizwe kunkinga elibhekane lazo. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Ingathi elodumo kwezomnotho omnumzane Jonko Person uthi ukuqotshwa mahlayana kwezisebenzo sokusenzakala kukhomba ukuba umumo wezomnotho usukubanga elibi okumangalisayo. Ethi imbangela enkulu ehlisa intuthuko yezomnotho yindleko yokuqhuba ezamabhizimusi elizweni, kuhlanganisela imithelo ephezulu, amalayisensi abhadalelwayo neholo eliphezulu silinganisa namanye amazwe afana neBangladesh, Indonesia, Pakistan neChina. Yathi imizamo yokuguqula umthetho wezisebenzi awusozophakisele ngalutho kulolu daba.
Appear to be trying to give protection to the jobs. And while they do that, they will prevent themselves.
Ama amendments la asoze enelise ukulungisisa inkinga ekhona ngoba esikuzwayo ukuthi azama ukuvikela imisebenzi lezisebenzi, okutsho ukuba bengenza njalo bazagcina besehluleka ukuqotsha izisebenzi abangazifuniyo lokwehlisa inani lezisebenzi, okusho ukuthi imbono kahulumende le iyaphikana kulokuthi ihambelane yehlise indleko yokuqhuba amabhizinesi kuleli lokukhokhela uhulumende.
URobertson uthi amabhizimusi aqotsha izisebenzi angelisa ukuzivuselela ethuthuke ezenelise kwelakusasa ukuqhatha njalo izisebenzi eziningi ezibhadala iholo eliphansi ukwenzela ukuba kuhambelane lokwenzakalayo kwamanye amazwe. Umsekeli kamgcinisihlalo wobandla le-MGCT umnumzana Morgan Komiti uthi uhulumende sebhizise ezomnotho elizweni okuthi sokungadingakala ukuba lembizo ezahluza lolu daba, kudingwa indlela engcono yokulungisisa lolu daba.
Let the churches come together, the society come together, the business come together.
Kube lokusebenzelana kwamabandla ezombusazwe, i-civil society, amasonto, labantu makhaza. Umumo wezomnotho ulungisiswe ngokuphangisa, njalo lezisebenzi ezixotshwayo umsebenzi zihlawulwe imali eyabe ivunyelene.
umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization kumbeziso umnumzana Promise Mkhwanazi uthi umumo wezomnotho obangela-ke ukuvalwa kwamabhizimusi lokuxotsha kwezisebenzi sokwengezelela udubo lwezabasebenza-ke bezenzela eZimbabwe.
Abantu abaningi sebexotshwe imisebenzi sebegxile kwi-informal sector. Manje lokho sokusenzakala sikwazi ukuthi abantu bayakuyana. Sizaba le nkalakatha yeproblem, abantu bazabaleka baye kwamanye amazwe lapho kwaziwona ukuthi abantu vele kasisafunakali ngenxa yokuthi sesigcwele futhi khona ngale.
Ibandla lezanu-P F kwizinqumo zalo zohlelo lwezimasethi ithembisa ukusungula imisebenzi edlula kwizigidi ezimbili sisiya kwiminyaka ka-2018. Umkhwanazi uthi akaboni lokhu kusenzakala.
Lokho khohlwani kwakuyikukhankasa nje amanga ama-politicians aluhlaza, akula nto enjalo ezakwenzakala. Nxa ngikhangele mbona ungani sesiwela ngale kuka-2018.
Umnumzana Masinda kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho ithi ukubhizika kwezomnotho lokugunyulwa kwezisebenzi kuthiya uhulumende esehlisele imali ayithola kumithelo, ethi ubona uhulumende sizadinga ezinye indlela zokwengezelela imali ayitholayo.
Sikhuluma senze nje ama vendors sebemele babhadale izimali ezama taxes uhulumende. Sibona njengani iduty selikhweziwe izinto ezinjengechukela njalo abasavumeli ukuthi abantu bazithengele izicathulo lokune abangakuthengisa lapha eZimbabwe.
Ingxathi kwezomnotho zithi imali lezisebenzi sebehle lafika kulelo elikade likhona ngomnyaka ka-1968. Khona inani labantu bonke ngaleso sikhathi lalingcisana kulalelo elikhona okwamanje. Imele i-Studio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Mthambe.
Sekuyisikhathi ke sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange WhatsApp. Siqale ngombiko lo oka Blessed Mhazo, yena othi udinga uJohnson Mhazo lo Joseph Mhazo abedabuka ezishabane. Uthi yena ngiyabadinga uma ekhona omunye wabo emulini ongangibamba ku Plaza 2677 67. Ngiyaphinda njalo 2677 62 48 491. Inombolo zikamhazo njalo ngu Plaza 2677 62 48 491. Kusebotswana ke lapho. Olandelayo umlaleli uthi yena salibonani basakaze lisakazali seWashington DC, ngicela ukubuza kumphakathi ukuthi kungabotshwa umuntu obulele isilwane kodwa ababulala abantu bengabotshwa, okuqakathekile impilo yenyamazana yiphi? Uhulumende lo kacabangi ucabanga ibuyela emuva njengenkukhu. Kuzoba lalo umlaleli othi kwendiswa kwabantwana kubi kodwa abaningi abantwana labonina abavumela lesi senzo, yikho kunzima ukusiqeda ebantwini bakithi. Umlaleli wethu uKiss Shapa osebhinga uthi vuka mthwakazi, ilizwe selifile, zikuphi insizwa ezithanda ilizwe lazo zikhulule ilizwe? Ukubaleka asiyompendulo, hlanganiseni amakhanda sizikhulule. Omunye njalo umlaleli ngothi ngiyalibingelela lonke basakazi lokhu okwenziwa nguhulumende okokuvala ukungena kwempahla egqokiweyo. Kasakwazi angakwenza laye ngoba abawoda lezo zigqoko ngabaswele ukuba baziphilise njani elizweni elingelamsebenzi. Umgabe wenza abantu baphile nzima kakhulu ngoba lathi asilayo imali yokuthenga impahla ezintsha ezitolo. Omunye umlaleli wethu ngothi impilo ende basakazi beStudio 7, ngisithi linjani lonke, ngapha ngiyaphila, ngicela libingelele abakohlabangane elizweni lonke jikelele labalandeli bethimi yeBoso phela. Yimi usamfana Patson Boso Hlabangani eGogwe, ngiyabonga. Hayi, lathi sibongile, isikhathi yiso singasavumi ukuba silibalele ezinye incwadi, ke sikhangeleke ebesilazo indaba lamhlanje. Ikansili yakobulawa isiqale ukukhipha abathengisayo ezitaladeni lanxa yayithembise ukuthi izaqala ibadingele indawo ezintsha zokuthengisela. Uhulumende kanye labaphatheka kwezokulondolozwa kwezemvelo bavumelana ukuthi kubekwe imithetho elukhulu. Umhlangano wenkokheli yomanyano weSADC uphele lamhlanje kwele Botswana. Hayo livalelisa igama lami nguChris Gande, lilale. Sesilithatha.